Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe sihlala ziphansi silindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sehlule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
So far sesizuza abantu abangafika 28. Sibe silokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi, abantu babuya sibili. Abaningi nje basuke batshaywa yikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi, isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo, siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi, sizabathola. Besicela nxa kusenza bebe beloko bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayihayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabala sibonakana umcimbi mkhulu, ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu, asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Ministry of Health. Just ngama-community health workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasethi i-paracetamol yamaphilisi for umuntu engakafinyelela ukufika esibhedlela, siyamsiza simnathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwemikhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha, sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi, bese sisithi kucommunity kwamfana singena kweze health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhu giya for ukuthi si-prevention i-COVID. I-COVID ingathi isiphumase kakhulu, ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasahuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuza, lanxa sinabadala siba-abuza but bona sebesi-abuza.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamzini. Mina ngu-Community Health Worker. Sinceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi beze ozigubhu giya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esinenye ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Khona suka kuMakhasa Village khona lapha ward 10 esigabeni sikafuya. Uhlelo lwetulele siye-staff use khona luyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoka njani ama-mask, benze izigubhu giya, nama-social distancing, then nama-under 5 sisebenza ngabo abantwana aware makhasi aware konke amamwaki ngenxa sibona mbu umntwana eserekhwashophi odima sengaseyamrifeya esibhedlela.
Omanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 iseKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.